angiboni ukuthi kungasincedisa njani ngoba masikhuluma i-investment thina kulokunye esingakwenzi kahle ikakhulu nasokukhuluma ukubhadala izikweletu zabantu ne-inconsistency besikhona khona lapho ku-currency. So angazi ukuthi ngoba inhlangano yakhona upresident aseyihambile for the past 2 years iminingi kakhulu, so awukaphumi into olubambekayo.
Kodwa phela abanye bangathi yile yimizamo yakhe yokuthi avuselele umnotho weZimbabwe njengokwethembisa kwakhe.
Imizamo siyayibona but sengikhangelisisa kakhulu ukuthi la ma-businesses akhona kathi eseZimbabwe ayavala ngoba i-environment yangkhona kayenzi, imali yakhona kayenzi, sithi yizim dollar kodwa isebenza khona lapha eZimbabwe kuphela, ayisebenzi kwenye indawo.
Nxa sikhangele njalo ukuthi yona le mihlangano yangkhona ithi ukuba kunxuswe abaphathi ntambo labanye abacebisi bakahulumende labosomabhizimusi, kuye kube kudingeka na ukuthi uMongameli Mnangagwa abe khona khona ngale?
Ngombono wami yokungadingeki ngoba masikhangela even labalutshwane bona laba bomongameli abakhona bebethumela nje abantu ukuthi be-attend. Ikakhulu mina bengingaprefer ukuthi kuthunyelwe osomabhizinisi lama inhlanganiso eziningi uZimbabwe National Chamber of Commerce, inhlanganiso eziletha osomabhizinisi ndawonye.
I-problem engiyibonayo esila eZimbabwe ukuthi uhulumende yena nguyo ofuna ukudrive investment on behalf of ilizwe. But sesibone ukuthi uhulumende ama-parastatals onke nje sikelela, they are not doing kuhle, ayenzi kahle. So kuyabe kulula nje ukuthi osomabhizinisi beyibo aba-interact labanye abamabhizinisi ngoba lapha imali esiyibonayo lapha eyabe ikhitshwa eDubai eyabe ikhitshwa i-Standard Bank in Africa. So kuyabe kutshengisela ukuthi ngamaloni lawa. So ama-businesses alapha asoze kwanisa ukuthi athole imali zakwamanye amazwe basephinde besevise amaloni onalayo, kuzaba nzima.
So wena ucebisani-ke uhulumende ukuthi ngabe uthatha manyathelo bani nxa sikhangele isimo esiseZimbabwe ukuthi kakulungiswa lutho oluthengiswa phandle kwelizwe?
Imbono wami ukuthi ikakhulu indaba ye-currency le, imali yethu yaseZimbabwe. Okokuqala ukuthi imali yethu eseZimbabwe isebenza khona lapha within Zimbabwe, ayisoze sithi iyimali engaka le ngaka le America or kumbe le South Africa. Lokhu kwenziwa within i-black market le-RRB that is decided. But kusuka kube nzima now ukuthi thina nxa sisenza i-business lamanye amazwe directly njengabosomabhizinisi, kuba nzima ukuthi kube le-agreement nje kuphela ukuthi umuntu i-business le ngizayenza imali engaka.
So kwenziweni-ke uhulumende enzeni?
Mina mboni ngani uhulumende asihlaleni phansi sekele ukudla khonokho okulutshwane esilakho ngokuhamba ngoba ama-trip angkhona amaningi kakhulu. Kodwa akula lutho esilubonayo lubambekayo esingalubamba kathi silikhombele sithi nanku imihlangano yethu le sokuresulte ukuthi sokuzaba lalokhu lalokhana. Kuba nzima uhulumende kahlale phansi labo somabhizinisi. Osomabhizinisi bashona bekhuluma lohulumende becela izikhalazo zabo zilula and zi-clear i-Ministry of Industry as ukuthi imali yethu yaseZimbabwe ayisincedisi ukuthi sisebenze lamalokisini okwamanye amazwe. That's why i-economy yethu isirunwa yilabo esibathi ngosiphathelene abayibo ababe ne-forex. So kuba nzima kakhulu ukuthi uhulumende ene eqalisa ukudila lezinto ephezulu ngale engabuya ngaphansi la kuma-basics ukuthi khona ilizwe lingalungiswa njani, kungakuba lengqubekela phambili njani, ama-industries angasebenza njani. Ngoba as long as singela la industry, ukuthi eDubai sebesiyadingani mina angizwisisi ngoba asila industry kade sikhuluma kunje. Ama-industries akhona bathwele nzima and they are working at very low capacity and ma beproduce izinto zakhona zisuka zidure kakhulu. What more naso kulo muntu ofaka imali yakhe e-expector back, kuba nzima kakhulu. So mina mbona nani uhulumende engacaleli phezulu khona ngale akaqaleli kuma-basics phansi na azwisise induku ezihlangana lapho somabhizinisi ezibalulekile.